Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngicabanga ukuthi isadija amandla yona ayinawo acacileyo. Kodwa khona lokhu ukuthi kuze bayidonse izanu isala. Ngibona ngathi kungabe kuluphawu oluhle lokhu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ithi izaqhuba umhlangano wokuhlaziya indaba ezithile ezigoqela olokhetho lweZimbabwe olubikwa lungaqhutshwanga kuhle.
Sikhangela intengo yempahla elakho ukukhuphuka ngoba siyazi ukuthi izilethile yami ekhulu kwezezimo ukuze abantu baphile kuhle. Njalo sikhangele ukuthi leli zwe le-South Africa lalo lithintekile ngokwenzakala u-Israel ne-Hamas okuyimbangela engakhweza intengo yempahla jikelele.
Inkokheli yamazwe abalisa iMelika, Canada, France, Germany, Italy leBrithani aqhubekela phambili esekela ilungelo le-Israel elokuzivikela kodwa ekhuthaza ukuthi kuvikelwe lokuncedwa kwabantu abaseGaza abangahlomanga. Ukhulumende uthi amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kumele engesabela ikhatshana kusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngabathengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ithi izaqhuba umhlangano wokuhlaziya indaba ezithile ezigoqela olokhetho lweZimbabwe olubika lungaqhutshwanga kuhle. Isikhulumeli sesathi kunkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo obufanele uqhutshwe kusasa usidluliselwe phambili njalo uzakhangela indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho e-DRC lapho okuloku ungahlaliseki khona. Umongameli we-Angola njalo ngumgcinisihlalo we-SADC ukhangelele ukuthi nguye uzakhokhela lumhlangano. Imbiko yethu kukhayelelwe ukuthi umhlangano lo uza kwamukela ugalo lokhetho lweZimbabwe oluvela kumgcinisihlalo we-SADC Troika njalo engumongameli weZambia umnumzana Hakainde Hichilema. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethe ecubungule zombusazwe njalo engunobhala jikelelwa inhlanganiso kulondoloza kwelungelo loluntu Freedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi isadija amandla yona ayinawo acacileyo. Kodwa khona lokhu ukuthi kuze bayidonse izanu isala. Ngibona ngathi kungabe kuluphawu oluhle lokhu ukuthi igcine ibone ukuthi kungcono kuvela lapha egoba khona. Ngoba nxa isekele ukugoba iyabona ukuthi kuzayithwalisa nzima ngoba amakhelwane laba abalapha yibo azenza ukuthi izanu lanamhla ibe isesikhundleni. So ngicabanga ukuthi khona lokho kutshengisa ukuthi khona things are changing a bit. Ikakhulu sikhangela indima edlalwa yiZambia. Kuyo yonke yonale.
Kuyini esingakukhangelela ukuthi kungaphuma kulomhlangano?
Okungaphuma kulo umhlangano akujabulisi okuya ngathi ngoba umhlangano lo vele bazalandela ukubhala kwe-report yona leyani ukuthi ukhethwa lulandela ngama-study guidelines into ezinjengalezo. Abantu bona bakhangelela ukuthi ngabe bekuvuma kuthiwe ukhetho lona vele kaluchithwe kuqalelwe phansi. Manje angiboni-ke isiyafika lapho isadike kutheni ukuthi ukhetho aluqalelwe phansi. Bazasikhonokhana nje okokungathi bathi silinceba indlebe, silichuka indlebe ukuthi yenze izinto ngendlela e-right next time. Next time yakhona izanu futhi izenzele okwayo okobuhlongandlela. Yikho lapho kulehlupho khona.
Sikhangela ukuthi njengoba
fakwe amalanga ukuthi kube kukhutshwa ama by elections kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga e-TCC kudalela eParliamente kane la kuma council. Ubona ngani isikhathi esikhutshwa lomhlangano isikhathi esingaphathisa na kumbe kuzaqhubekela phambili ngokhetho lo?
Iye okunye khona bese singakuphawula ukuthi i-opposition yethu ukungabumbeki ngendlela eqondiyo lokungalandeli iziqondiso ezile ezokuthi singathi ezokubuswa kwamabandla ama-constitution yikho okuhluphayo kakhulu ende sokuhlevele kwaphosela intambo zonke kucele elezano ngoba ivini nxa kukhulunywa laphana kusadi khona ngathi bazabe kuyabe sokuthengisa ukuthi vele opposition is disorganized. I-opposition yethu yona leyo engathi iqinile ethandwa ngabantu iphethwe ngumuntu oyedwa oyifake esikhwameni. Awukho umhlaba okuthandayo khonkuyani ukubona inhlanganiso engalandeli i-constitution. Anje abona ukuthi izanu kayilandeli i-constitution kodwa iyabaqila kube ngathi iyayilandela. Manje i-opposition yethu ikakhulu i-TCC yale kuhle kubonakale vele ukuthi kukompuza idlemini sokunama-recalls sokulani. So khonokho kuzakwenza ukuthi vele ibe weak isadike kuzameni ukuthi isincede.
Lo ngumlungzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi ecubungulezo ombusazwe njalo engunobhala jikelele wenhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Inkokheli yamazwe abalisa iMelika, Canada, France, Germany, Italy, leBritani ziqhubekela phambili zisekela ilungelo leIsrael elokuzivikela kodwa zikhuthaza ukuthi kuvikelwe lokuncedwa kwabantu abaseGaza abangahlomanga phansi komthetho wehumanitarian law. Impi le ibikwa isiyo impi enkulu ukwedlula zonke ezinhlanu esezithe zaliwa esigabeni seGaza Strip. Abantu abedlula inkulungwane lengxenye abase-Israel babulewe ngelanga lakuqala lokuhlasela kweHamas kodwa okwamanje eGaza sekulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu asebebulewe. Ekhuluma le-Studio 7 ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolishini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini uthi impi le ingaqhubekela phambili ilakho ukuphazamisa umnotho welizwe leZimbabwe.
Okokuqala okusinanzelelayo ukuthi ilizwe le-Israyeli leZimbabwe ubudlelwano balo obuxhumanisa kakhulu kusekuthengeni lokuthengiselaneni izikhali. Njalo ilizwe lase-Israyeli ngelinye lamazwe anebhisa ibutho lakithi ekulihlomiseni njalo lokulileleni esingathi i-training. Nga impilane kuqhubeka kusho ukuthi amathuba njalo ayasiphala. Okuthi ukuthi lapho-ke ilizwe liyafuna khona ezinye uncedwa mhlawumbe ngokuthola ezinye izikhali sokuyamela liyedinga kwezinye indawo lapho kule nto engabe ikhuphukile. Sikhumbule ukuthi kanje vele lizwe lethu livele li-under ama-sanction. Ngakho-ke ngathi indirectly impilyana layo izasithinta kakhulu ku-fiscal policy yethu.
Ngalesi sikhathi Dlamini abantu sebeqalisa ukulima sizwe njalo abanye bekhala ngokuthi kungaba lesupho kuhlangothi lwezokulima lokhu kubona njani?
Oye, ilizwe le-Israyeli lingenamazwe asincedisayo kakhulu ngathola imitshina yokuthelelezo singathi irrigation equipment. Sikhayela ukuthi lonyaka ngathi kule ngozi yendlala njengoba sazi ukuthi kule El Nino ehlasele ilizwe lethu. Lake kutho ukuthi kuzathwala kudingakala ngokuthelelezela ngoba izulu neseyanikile. Ngakho-ke nxa impi le ingasamanga kutho ukuthi sokuzasiphaza amathuba okuthi abalimi nawo benelise ukufinyelela ezinye zemitshina encedisa ukukhuphula ukuthelelezela izilimo. Lokhu kuzabangela ukuthi kube lokusilela kokudla okungagcina kukhuphula intengo yempahla jikelele elizweni lakithi.
Kuyini okungenziwa ilizwe nje ukulungiselela elakusasa ukuthi nxa kungaba le ndube ezifana lalezi emazweni esithengiselana lawo ilizwe libe lilungiselele, kuyini okungenziwa iZimbabwe ilungiselela lokho?
Mhlawumbe kusiya phambili icebo lingaba khona, mhlawumbe amaqhinga angaba khona ukuthi iZimbabwe ifikeleke ukuthi manje le into ezinto ngalezo eziphazamisa ukutholakala kwezokulimisa mhlawumbe kwezokunethana ibizo okukhona ukuthi iZimbabwe ingaqala ukuthi ina ubudlelwane namanye amazwe angabe lawo ile nto engathiya nyelela singeyani kakhulu emazweni amalutshwane ikakhulu mingakusiza into enezigqathi kekangako ziqhekelana lokudla into ekumele sihlale nje sidale amanye amathuba
sikhangela ubunzima lobu ngombono wakho kungaba into engaba nzima kakhulu emnothweni yeZimbabwe kumbe hayi kuza kuba yikuswelakala kwezinto ezinlutshwane
ingathi kungasinda kakhulu nje ikhathelelene nokudla okuyinto manje emqoka ngoba kuthintana nezulu mathupha esikhathi nje kube kuswelakala komuntu kodwa siyazi njalo ukuthi uhulumeni vevele lolunye uhlelo lwe-Command Agriculture athi kugcinakile ezinye izilimo ezinganincedisa ukuthi singabhekani le ndlala enkulu kakhulu kodwa kuzaba lokunceba kakhulu ezikhwameni zethu ye nxa sikhangela intengo yempahla elakho ukukhuphuka ngoba siyazi ukuthi ilizwe lethu liyane kakhulu kwezezilimo ukuze abantu baphile kuhle njalo sikhangele ukuthi leli zwe le-South Africa lalo lithintekile ngokwenzakala u-Israyeli ne-Hamas okuyimbangela engakhweza intengo yempahla jikelele kunyaka ozayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, exoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Osakhulayo wesiqintini senkayi unkosikazi Nodumo Ilalele Moyo oleminyaka ekuzalwe ngamachumi amabili lane 24 nguye onqobe kumncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wezokwethekelela kwelizwe oweZimbabwe Tourism Authority Award. Lokhu kunqoba kwakhe kuze lo mvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-$1,000. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Unkosikazi Moyo waseGande uthi loba edabuka iningi elithi kusemaguswini akomnyambambile ungene kulomncintiswano ngesizathu sokutshengisa ukuba ukugxila lokucija kwengqondo akukhethi imvelaphi yomuntu loba ukuba uthola inzuzo enganani okuqakathekileyo liphupho elihle. Umvuzo lo uzusiswe yikwelulwa kakhe umqondo ngokusungula indlela zebulenjini i-artificial intelligence AL ezingasetshenziswa ngayo ukuhuga izivakatshi ngokwazi ezo umbukiso otholakala kundawo ngendawo zesabelweni seMathebeleleni North kanye lentengo yazo.
So ibizo leprogram uTomice yena ngeyokuplana lokumaketha lokuevaluate ama-events. Sizosebenzisa okuthiwa i-artificial intelligence ukuzama ukuthi umuntu umenzele ipackage yakhe eyiyo ayifunayo. Kulokuthi ngigijime mina ngiyekhrista ngiyebuza ukuthi yimalini i-conference room, yimalini i-conference, ifonele wonke umuntu. Sesikunika ama-options akho ebengcono, ebelula ukuwathola. Ukhuluma ibhajethi, ukhuluma ukuthi umhlangano ofuna ube njani, ukhuluma ukuthi kuyanceda khona ukuthi ama-tourist engakuzwa kusiba nzima ukubuya kusithi kumbe kundawo.
Unkosikazi Moyo uthi yena loba wafundela ukuphenya ngezomnotho ekolishini eliphezulu wafundiswa yi-internet lokhu njalo uthanda ukukhuthaza ontanga bakhe ukuba bakhwabithe ukuhlomisa ingqondo zabo ngokufana lalokhu kanye leminye imisebenzi ukuze kwehliswe izinga lokuthatha kwezidakamizwa phakathi kwabasakhulayo osekuchayisa lenkokheli ikhanda ukuthi kungehliswa ngandlela bani.
So ungafokhasa kona izinto ezikukhipha ungacabangi izinto zakho kodwa ucabanga into ongayiyenzi ukuthi abanye bebengcono uzazimangala vele kwama-drugs and okuse ungasela ngasikhathi lapo.
Echasisa ngokusungulwa kwalomkhankaso umnumzana Daniel Mompande okhokhela isabelo seMathebeleleni North ekuhlangothi lwezeTA uthi uhlelo lolu baluqala ngomnyaka ka-2021 basebeluvuselela njalo ngonkwenkwezi walonyaka lapho abavulele ontanga abaleminyaka engamachumi amathathu kusehla ukuba bebhalise kumncintiswano wondlelo zokuthuthukisa ezombukiso.
For example, what we are really looking for is umuntu oyabuya le project ukuthi booking system ama travel agency ethu bengabhuka njani abantu izinto kungatholakala njani umuntu enxa efuna ukusearcha for ama hotels ama lodges achiphileyo i application leyo yizinto esizidingayo
Unkosikazi Moyo uzaqhubekela phambili emavikini alandelayo ayencintisa labanye abadabuka kwezinye izabelo zelizwe. Emkhosini wokunikezwa kwemivuzo le, oweZimbabwe Tourism Authority Award abesifazane abaphatheka emsebenzini wezivakatshi bebekhala ngokwanda kwamankampani ahluma lapho lalapho ethengisa ukufanana nalokho abakulungisa ngezandla, besithi loba nje imincintiswano le isenziwa ukuthuthukisa abasakhulayo okufuze kuhlolisiswe luhlangothi lolu yikwabiwa kwamaphepha okuthengisa ama-licenses, besithi kunje kabasatholi yona elesikhala. Unkosikazi Buyisile Sibanda okhokhela inhlanganiso yabomama eZambezi Arts and Craft Women's Market unika umbono wakhe ngabafisa kwenzeke.
Ungayekela ukuthengisa wena, for example umkhi wafike athi ngifuna lokho, mina ngithi $20, omunye somewhere though uyathi $5 or $10, because ungathi akhuluma la uthi I'm hungry, what do you think I can do, mina ngilambile.
Kube lo mbono wokuthi uhlangothi lolu labenhlanganiso zombukiso bahlangane phose nyanga zonke ukuze belobele uhulumende bemchazele ngenhlupho zabo. Kubuye njalo kwaba lokuxoxisana ngezinga lentengo zombukiso kudolobho leli abathi liphezulu kakhulu, ngakho kufuzelehliswe ukuze inani lezivakatshi liqanse kulandela ukuphazamiswa kwalomsebenzi ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Ingcwethi zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azifikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo esekholera osuhlasele inengi ezweni lonke, njalo uvame ukumemetheka lula ngesikhathi sezulu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lukahulumende lwezempilakahle, uProvincial Health Director uDokotela Mafio Siyamuchembu uchasisa isimo ngalumkhuhlane owesihudo sekholera kuleli dolobho.
In Bulawayo Metropolitan Province, as of yesterday evening, end of day, we have had a total of 12 suspected cases of
province yabo kulawa izolo ntambama besile nani labantu abalichumi lambili 12 abacatshangelwa ukuthi bale kholera, abangu 4 bakhona bafunyene belomkhuhlane ngemva kokuhlola kusetshenziswa i-rapid diagnostic test for cholera. Kuthe njalo abathathu batholakala benalomkhuhlane kusetshenziswa i-confirmatory culture test for cholera. Phakathi kwalaba abalichumi lambili sesilahlekelwe ngoyedwa.
Udokotela Siyamuchembu uthi lomkhuhlane uludu bo hathi kobulawayo kuphela kodwa usabalele elizweni lonke.
As a country we are in trouble. The outbreak started in Mashonaland West.
Njengelizwe sisebunzimeni, umkhuhlane lo uqale eMashonaland West, kodwa okwamanje amaprovinsi asehlaselwe ukwedlula amanye iMasvingo neManicaland. Ngenxa yokuthi singabantu abahlezi behamba, umkhuhlane lo ungamemethekela masinyane kwamanye amaprovinces. Sisezi sivule amehlo, abantu labo kumele bananzelele.
Inengi elihlaselwa isihudo sekholera bagijinyiswa isisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Inengi edolobheni lakobulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthethe waqhamuka. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke.
Ubulawayo sekhuthazwe ukuba zibona elezibonelo zesihudo agijimele ekilinika ayathola usizo lokwelatshwa. Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hathi kobulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula abangamakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, kuthi ababanjwa yilumkhuhlane babesebedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019. Ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Usikhwicamfundo Mthuli Ncube umphathintambo wezemali uchaze ukuba uzasebenza lekhansili yakobulawayo ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
Isagepa imigodi embalwa lapha enyamendlovu akhwefa ukuthi kube namanzi azasevisa ubulawayo. But of course kube kufuneka amagethi lokunye le normal esithii reticulation izipompies eziletha amanzi ezilini zabantu usithikhathi kumele azikhangelelayo futhi.
Okwamanje ubulawayo uthola amanzi kabili kumbe kathathu ngeviki, ngesinye isikhathi amanzi abuya eludaka kumbe elephunga elibi. Inengi ligijinyiswa yizisu. Abagula kakhulu sebethe bayalaliswa esibhedlela seTongroof Hospital lapho abathola usizo lokwelatshwa. Izikolo lazo zibiwa zibheke ngelihlo lokhozi isimo sokuvikela ukusabalala kwesihudo sekholera ezikolo ngoba sebekhona abahlaselwe yiso. Ngimele umsakazo weStudio 7 iBobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Abantu abangezwayo endlebeni njalo bengenelisa ukukhuluma baqhube umkhankaso wokulimukisa uZulu ngokusebenzisa izandla ukukhulumisana i-sign language ukuze baphilisane kuhlelo Zulu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abangizwa endlebeni abangenelisi njalo ukukhuluma babelomkhosi oqhutshelwe kobulawayo wokusungula uhlelo lokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kokufunda ukukhulumisana ngezandla i-sign language. Umqondisi weZimbabwe Down Syndrome Association unkosikazi Siboniswe Mazula uthi umfumfu yinyanga yokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kwabangizwa endlebeni njalo bengenelisi ukukhuluma.
Mina tham sengisebenze labo abantu laba kwesikhathi esithi sesibonile ukuthi kulendawo lapha abachiywa khona xa kule cimbicimbi xa kulama-programs kulendawo lapha abachiywa khona. So babone kufanele bona ngokwabo ukuthi batshele abantu ukuthi regardless of ukuthi ngobani abezwa, but they can communicate, bayenelisa ukwenza izinto ezinje.
Umnumzana Mbiko Nxumalo osuka e-Sign Language Interpreters Association uthi izikolo azifundise ulimi lwezandla liphansi ezweni.
USeptemba wonke minyaka yonke ubekelwe eceleni ukuthi kube yinyanga lapho okuthuthukiswa khona abantu abangakhulumiyo ulimi lwabo lezinto abazenzayo. Lolu hlelo luye lwadluliselwa phambili lokumele lenziwe ngoSeptemba kodwa lwenziwe namhlanje ukuze abantu abangakhulumiyo batshengise izipho zababalazo nxa behlabela, ukwenza idrama, nje ezandleni ukuthunga lezinto ezithize abalazo. So yizo abafuna ukuthi batshengise abanye abantu abakhulumayo ukuthi bakwanisa labo ukwenza njengabanye.
Umbalisi eNjube High School unkosikazi Sevia Ncube uvumelane lo Nxumalo.
Inkinga esihlangana nazo ukuthi isikhathi esiningi asinama-resources esikolo, especially kuma-resource units. Ngathola ukuthi ama-classroom esilawo engekho suitable for abantwana abadef. Like ukuthi sebesidinga ama-classroom lakho lama-double windows angathatha umsindo from outside ingena eklasini. Asilakho khonokho ma-resource units, asilama.
Olwela amalungelo abakhubazekileyo engumgcinisihlalo we-Federation of Organizations of Disabled People in Bulawayo unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi izikolo zonke kumele zifundise abafundi bonke ukukhulumisana ngezandla.
I-sign language was declared a national language. Ifana nje nesiNdebele, ifana nje nesiLungu, ifana nje nesiTsonga. So kubalulekile ukuthi i-society ifunde ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili enhlelweni zethu singabachiyi emuva be-deaf community.
Umkhankaso wokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kwe-sign language uqhutshwa phansi kwendikimba ethi I love sign language, my hands, my voice, a world where everyone can sign anywhere. Uhlangothi lukahulumende olwe Zimbabwe Statistics Agency luthi kunabantu abayizigidi ezilengxenye abakhubazekileyo, phakathi kwabo kulaba zinkulungwane ezingamakhulu amabili abangezwayo endlebeni njalo bengenelisi ukukhuluma. Ngimele umsakazi weStudio 7 iBobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukukhetha ukudla okulungele umzimba lokunanzelela abantu abakudlayo kubikwa kuyindlela enhle engaphathisa ukuvikela izifo ezithile empilweni zingakahlaseli, kanye lokuphathisa amasotsha omzimba ukulwisana lazo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UDokotela Jackson Zomoyo ongunaturopath uthe ukudla yiwo umuthi odlula yonke eminye imithi okumele abantu bekunanzelele, ngoba ukudla kungalisana lezifo ezithile ezigoqela i-high blood pressure besebenzisa ukudla okutholakala kalula lapho abahleli khona.
If you cut tomato into two pieces,
sika ngaphakathi uzabona ukuthi lifana lenhliziyo, ukutsho ukuthi izifo zenhliziyo zilakho ukwelatshwa nokuvikelwa ngokudla amatamatisi, ngoba iqinisa indlela inhliziyo esebenza ngayo.
Uthe kuyadingakala ukuba abantu babe bekwazi ukuqakathekisa ukusebenzisa ukudla njengomuthi wokwelapha umzimba bengakathathi imithi loba amaphilisi njengokudla. Ethi kukhona ukudla okungavikela lokuphathisa kuzifo ezifana lezamehlo.
The likes of carrots, if you cut carrot,
i-carrot njengomzekeliso ungayisika phakathi uzabona ukuthi fana lelihlo, ilama vitamin, ikakhulu i-vitamin A, lama kilitocyte ukuphathisa ukulwisa izifo zamehlo.
Uqhubeka ethi ukudla esikutholayo esikubona nsuku zonke kuyaphathisa, njalo kungadingi ukuba sizibone angani asikwenelisi.
Beetroot is very good for red blood cells.
Beetroot inhle kakhulu, ile iron eningi, ngakho ilungile ukubumba ama cells emzimbeni, ama red blood cells.
Unkosazana Tafadza Jawari okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Nutrition Association uthi ukudla ngumuthi oqakathekileyo kakhulu, njalo umzimba udinga ukuba sihlanganise okuthiyeneyo esiyithi mixed diet ukuze kusebenze lokusivikela kakuhle.
Also amongst these foods you are supposed to be consuming your food from the four foods.
Kumele sidle ukudla okugoqela izigaba ezine ezithi ama energy food, ama animal proteins, ama plant proteins, kunye nezithelo nemibhida.
Uthi ungasebenzisa konke lokho kusilinganiso esilungileyo kuyaphathisa ukuvikela umzimba, ngoba ukudla kulihawu eliqakathekileyo ukuvikela ngitsho lokuqeda ezinye izifo.
For example, the goiter,
yake yahlupha kusilela i-iodine, ilize lagcina lisithi ibekwe phakathi kwetswayi esilisebenzisayo kwavikela uzulu kule sisifo.
Umnumzana Kudakwashe Garayipasi ophatheka ekulungiseni ukudla esebenzisa amakhomo uchasisa kabanzi ngalokho kudla.
The baobab is a powerhouse whereby we believe it's a superfood.
Amakhomo alamandla okumangalisayo siwathi yi-superfood. Ungakhangela ale vitamin C, i-potassium, i-zinc, le-iron, ayaqinisa amathambo, aphathise njalo ku digestion.
Odokotela bathi ukuphatheka kukaZulu ekunakekeleni impila kahle yakhe ngokusebenzisa ukudla kungaphathise kwehliseni indleko yokuhlawulela ukuthola-ke lokusiza ukuzokwelatshwa nguhulumende, kuthiye uZulu ekusimo esingcono kulokumelela ukuthi umuntu egule abe sesiyadinga ukwelatshwa. Ngimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Sibonga ukuthi libe lathi kuhlelo lanamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngutabo kancube. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.